Mina ngalahlekelwa ngubaba ngo-1985. Ubaba wabuya abantu ebusuku kwakusebusuku kwakungaba bo-26 kodwa ngangisasemfitshane ngangakakhuli kahle. Abantu labana babebabili basuka basindisa baqoqeda endlini. Ubaba waphuma endlini basebembuza ukuthi ingabe kulamasosha yini enkambeni. Ubaba sithi hhayi sebebalutshwane basebebuza ukuthi umgwaqo ungaphi. Basebatshela umgwaqo useduzane khona bafunda. Basebesicele senyisa basesithi iyangena endlini ukuthi ethathe egqoke ngoba wayegqoke ivesi leshoti athi siyeduzane khona siyaphenduka eduzane wayegqoke amasemasezenyana zaphuma laye engathi umuntu ezaphenduka kwase kwaba yiso ukuhamba kwakhe khonapho isicathulo sakhe saphelela emgwaqweni.
Labo abantu ababuyayo babebuke kanjani? Ukuthi kwakungaba ngamahlamuki, babekhuluma limi bani, babegqoke njani, njalo babehamba ngenyawo?
Hayi, ukuthi babegqoke njani angizange ngibone ukuthi babegqoke njani. Babengagqokangi ukuthi kumbe babengabe begqoke izigqoko kumbe isikhe zamasosha, babegqoke izigqoko zabo. Kodwa izicathulo zabo zabonakala zingamahlamvu. Babehamba ngemota, imota yakhona babeyimise emgwaqweni. Ilimi babelikhuluma babekhuluma isiShona.
Abadala balitshela ukuthi bakuyini abakwenzayo ngaleso sikhathi?
Bahamba bayaripota emapholiseni. Amapholisa athi bazabatshela kungaba lokunye umoyanyana abawuzwayo. Akukawuphinde kube lokunye ukuthi kumbe bebazize bezobatshela ukuthi bathole something bawuzange kube khona.
Lapho isicathulo esaphelela khona kukhombani ukuthi kungabe kukhona okwenziwayo kuleyo ndawo?
Lapho isicathulo saphelela khona kwakufanele kube amachibi-chibi khonapho kule zicathulo eziningi ukuthi kwenzakalana kula muntu ekwaziyo.
Siyezwa njalo kathesi uhulumende uthi ulohlelo lwakhe lapho azahambe ekhuluma lezigaba ngathi nje vele oluqhubekayo lapho ahambe ekhuluma labantu ngodaba lolo lwe-go-round.
Hayi, angikazingihambe.
Kodwa lezo ukuthi abantu bazathathelwa ama-birth certificate, abanye bazangcwatshwa kutsha, abanye kumele bekhulume okwabehlelayo ngesikhathi se-go-round.
Ngiyakhuluma ngayo uhulumende.
Kuyukuthi bengabuya khonapho bahamba ngezigaba langezigaba. Kuyukuthi bengabuya lingahamba kuyakufakaza ukuthi kwenzakala. Kodwa liyakuvumelana lakho ukuthi kufanele abantu labo abangcwatshwa emgodini minye amathambo abehlukaniswe bengcwatshwe kutsha?
Ye, thina njengathi salahlelwa ngabazali bethu silesifiso sokuthi abazali bethu bathele amathambo okwanginabe kutsha sibe leqiniso sihlale sikwazi inzamo ethulele laphana njengesiko lethu.
Kodwa abanye bathi uhulumende ufuna ukwenza khonokho kuphela, bona bafuna ukuthi kucace ukuthi abantu laba baya ngaphi, kuxoliswe njalo kube le mbadalo. Ubona kuqakathekile khonokho?
Iye, kuqakathekile. Ukuxolisa komuntu kuqakathekile ngoba uyabe umbona ukuthi lawe engangingazizwa ilo story nxa esithi story uyeza lawe umzela umuntu nxa exolisa umbona ukuthi ngxanye uyazisela phakathi kwakhe ukuthi waphambaniseka. Njalo ukuthi abantu bethole okuncane, iye kumele sithole okuncane ngoba kunje thina salahlekelwa ngabazali. Ubaba wayengutitsha, kazange athole ntenteni, kazange athole lutho. Sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali. Asilakusasa lethu, asilalutho, singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga, esingelalutho, esisebenza zini. Kodwa ikathi sasinabazali okumele ukuthi ngakathi sathi sikhathane ngempilo njengabanye abantwana.
Abanye abadala emulini baluphatha njani lolu daba?
Umama sewabhubha. Sasekhona umfowethu esilayo ngusizo omdala kodwa akakho lapha. Kumalaba, uhlala kumalaba.